Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 14 ngompalakazi 2016 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuhlungu kuba balithi njalo bayakhonona bahlezi bekhonona ngakho. Sazama kumnyaka ophelileyo futhi umsebenzi uhulumeni ukuthi kuliphutha lokuthi angakwabhadala babalithi imali yabo isikhathi. Nakumbuka ibhonasi yomnyaka ophelileyo yazethu ukuthi kuya ngemva kwesikhathi esithile. Kulo nyaka nje uhulumeni uthe wathula wavala umlomo wawuthunga wathula wathi.
Ababalisi sebesole uhulumende ngokwehluleka ukubabhadala iholo lalinyanga ngesikhathi besithi lokhu zokuphazamisa inhlelo zabo zekhisimusi.
Ilanga leli elanamhlanje mhlaka 10 December liqakathekile mayelana lamalungelo abantu dalwa yi-United Nations General Assembly on Human Rights.
Izakhamizi zesigangatsha ematopo zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Amakhulu lamakhulu ezakhamizi zewange abikwa esebalekele imizi ngemva kwezulu lesikhukhula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi sebesole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukubabhadala iholo labo lalinyanga ngesikhathi besithi lokhu sokuphazamise inhlelo zabo zekhisimusi. Uhulumende wazise izolo ukuthi amapholisa, amasotsha kanye labasebenza ezibhedlela bazahola mhlaka 21 kuthi ababalisi bahole ilanga lekhisimusi seledlule mhlaka 28. Ezinye izisebenzi zikahulumende zizabhadalwa ngozibandlela mhlaka 3 kuthi abakumpentsheni bona bazahola mhlaka 6. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bathukuthele ngalolu daba.
Ikhisimusi yababalisi lonyaka isifuqele phambili. Ngokuyifuqela phambili kuthi abantwana abazalwa ngababalisi abasenayo ikhisimusi ngalo mnyaka. Kulokhu kuzwisa ubuhlungu kubabalisi ababekhangelele ukuthi labo bazawuthisiya emakhaya behambe bephathele abantu babo kokuthi bakholise ngekhisimusi, babatshengisele ukuthi lokhu abavuka bekwenza ekuseni kuyabancedisa labo njengabantwana. Ubuhlungu-ke kubabalisi njalo bayakhonona bahlezi bekhonona ngakho. Sazama kumnyaka ophelileyo futhi ukuthi simtshengise ukhulumende ukuthi kuliphutha lokuthi angakwabhadala babalisi imali yabo isikhathi. Nakumbuka ibhonasi yomnyaka ophelileyo yazethu ukuthi kuya ngemva kwesikhathi esithile. Kulo nyaka nje uhulumende uthe wathula wavala umlomo wawuthunga wathula wathi swi, akhulumela ngayo ibhonasi, ukhuluma kuphela neholo. Osokusitsho ukuthi indaba sezizimbi kubabalisi, akusela kunandi kulokho. Sibuhlungu-ke ngalokho. Thina-ke sesithe simtshengisele uhulumende lokho. Abade besimele khona womhlangano we-MJMC sibe sibatshengisele ukuthi abahambe bayekufela uhulumende ukuthi lokhu kuzakwenza ukuthi sihlale sinakanela uhulumende njengomuntu onganakile ngezisebenzi zakhe isikhathi esiningi.
Indaba yebhonasi yona uyatsho ukubana uzithulele uhulumende kakhulumi ngayo. Bese like lathola yini ithuba lokuhlangana lo mphathintambo wezisebenzi zikahulumende?
Okwamanje umphathintambo wezisebenzi kahulumende ngalangiso lomlomo akawuvula ngoba awubisi. Esesikunanzelela isikhathi esiningi ukuthi ungathi laye kazithembi ukuthi eze kuzisebenzi azobika uhlupho olukhona. Ungathi impendulo yakhona kayazi kumbe uyimumethe uyesaba ukuthi ayikhulume. Ngakho phela kakaze abize zona izisebenzi azazise ngaphambilini kokuba kube nomhlangano we-MJNC ebatshengisa ukuthi kuyini okuza kumbe okungeza. Lokhu kuyatshengisela ukuthi mhlawumbe uyayazi indaba yakhona, mhlawumbe iyamsinda. Kanti-ke njalo futhi sihle sakubona ukuthi nankuyana kuyeza kuza kuvele into ebuhlungu ngoba uthe umnumzana unongqongqoshe wezimali umnumzana oshilamasa ekhuluma ngebudget kaze akutsho athi kukhona ngokukhuluma ngamabhonus.
Umnumzana Sifiso Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta. Amakhulu lamakhulu ezakhamizi zewange abikwa esebalekele imizi kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu. Iningi labasuswe emizini ye-Section F le-Cinderella Base babikwa bephephele ewange Community Wall enumber 1. Izulu leli lidale umonakalo omkhulu ikakhulu emigwaqweni obesokuvimbe ukuhamba kwezimota kanye lamabhasi aya eVictoria Falls ehlulekile lawo ukusuka eWange. Abakumsebenzi wokulibazisa abantu ngokubahlekisa abafana lo Trevor Noah odabuka kwele South Africa osebenzela eMelika ephethe uhlelo kumabona kude weTV olwe The Daily Show lo Chris Rock usebenzela umsebenzi ube lehlonzi lohlonzi njalo abasemazweni ezwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe babe lesifiso sokungena kulomsebenzi baziphilise ngawo. Sebekubone ukuthi balakho ukufundisa uZulu njalo akhulumisane ngendaba eziqakathekileyo ekhululekile. UNtando Van Moyo ngomunye owaba lo mcabango wokuziphilisa ngalomsebenzi nangu phela esengumqondisi weUmahlekisa Comedy Club ayisungula koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele uNtando Van Moyo.
At the same time, you know, every time when I perform, abantu bathi nehlamba, I swear a lot in all that nonsense. But then the problem is this, mina angila nehlamba, kula bantu abawazi ukuthethisa.
Umsebenzi abaziphilisayo ngokuhlekisa sibona sengathi siyaguquka ngokuya kweminyaka njalo kungathi kuba lo mehluko ngoba bakhona abalana esesimeni sokuthi siziphilise ngawo lowo msebenzi.
Nina njengabantu abakulo msebenzi nidlala indima enjani emphakathini?
Thina indima esidlalayo ngiyokufundisa abantu ngezinto ezenzakalayo emphakathini ukuthi kanjani benelise ukuzikhanyela ngelihlo esingathi ngesiwa onelithanothi. Njalo siyancedisa abantu ukuthi lokho esingakuthi mhlawumbe kuzwisisana lokuletha ukuthula emphakathini nokujabulisa abantu ukuthi ezinye izinto mhlawumbe abazibona kwizinto ezibaxabanisayo bazibone kwizinto ezingabahlanganisa kumbe njalo abangaphila nje ngazo nje kalula.
Le ngamafishane le uMahlekisa Comedy Club.
UMahlekisa Comedy Club wasungulwa yini ngo-2013 ngo-March ngemva kokunanzelela ukubana ama-comedians amaningi one abezindezelwa ngama-promoters okwesibili ama-platforms thina esingathi zindawo lapho ama-comedians abefoma khona bayakwenza umsebenzi wawo njalo kungela esingakuthi indastry e-comedy ngalokho e-company iliyo yokuba i-industry yama-comedians.
Angichasisele kahle ukuthi kuyini okwenza gala khona njalo linayo open mic night na
uMahlekisa sinenzela eRainbow Sound koBulawayo silayo indawo eKhumalo Hockey Stadium esikwenzela khona wona la ama open mic night lamanye ama team night nje esebefike lawo athi intenye
laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lokuperforma uMahlekisa Comedy Club labanye abafuna ukubukela icomedy khona bangawuthola ngapi?
Bangathi landela ebulenjini kuFacebook uMahlekisa Comedy Club khona njalo kuTwitter @umahlekisa.com ikhona njalo inombolo zenu ezithi 0773-779-652.
Lo nguNtando Van Moyo ongumphathi weUmahlekisa Comedy Club bekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Mike Wobe weStudio 7. Ngesikhathi iningi lizama ukuphindela ekhaya ukuyahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi, amapholisa eBotswana athi ukungenisa uZulu elizweni ngudlu kuyakusanda. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Sateni Sibanda mhlangabezwa nhliziyo kanye lomthokozisi Ndlovu bame phambi komthethwandaba eFrancis Town besethethwa umlando wokungenisa abantu eBotswana ongekho emthethweni. Babanjwe ngolwesine oludluleyo edolobheni leFrancis Town bezama ukudlula belubhekise eSouth Africa. Abathathu laba banakelelwa ukuthi bekade behambisa abalitshumi lenhlanu ukucela ingane elenyanga ezintathu ukuyahlana lezihlobo eGoli ngesikhathi sekhefu sekhisimusi. Okhokhela ukucwayisisa kwaleli cala Polisini seBotswana umzana Pascal Mandu uthi basaqhubeka ngokucubungula kuzamela njalo behambe eZimbabwe kanye leSouth Africa. UMandu uthi baza kuya eSouth Africa lapho bacabangela ukuthi abalitshumi lanhlanu balezihlobo khona. Abathathu laba bacele ukuthi umthethwandaba ubambe icala labo bengaphandle kwesitokisi njalo ukuze bancedise amapholisa ukudinga ihlobo zalabo abakade bebahambisa eGoli. Kodwa umthethwandaba uyalile ukubanikeza ibail usithi abalakho balakho ukubaleka ngoba bengelandawo eqondileyo abahlala kiyo. Omunye weZimbabwe umnumzana Dumi Ncube uthi iningi ngelicelwe ihlobo ukuthi lichaphise ikakhulu abantwana.
Abantu sebehamba eGoli sibele isikhathi behlala eGoli sebezama ukuthi bethathe abantwana babo basuse elizweni leZimbabwe baseGoli behambe bathwalisa ngomalayitsha. Umalayitsha nxa sebehamba laphephiphitha abantwana bedlule elizweni leBotswana ukuthi bechaphele eSouth Africa bayandisa ukubanjwa ngamapholisa.
Kukanti omunye njalo eZimbabwe umzana Trust Ndlovu uthi kuyingozi ukusebenzisa umalayitsha ikakhulu ukuhambisa izingane.
Indaba le yabantu bekhaya ukuthi bathatha abantwana bebafake kumalayitsha besithi amalayitsha bebuhambisela abantwana wabona besehlile kuzobathatha bengena maphepha ingozi kakhulu ngoba i-expose abantwana to ingozi eziningi ezijeneyo. Njengokuthi amalashi laba bengabotshwa labantwana basiwa ngaphi even yaba-exposer to the real child trafficking
Amapholisa eBotswana athi indaba zabantu abahanjiswa ngudlu ikakhulu bedluliswa beqonda eSouth Africa ziyaziqonga. AbeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ikakhulu abalamaphepha okuhlala emazweni abakuwo bande ukusebenzisa omalayitsha ukubahlanganisa lezihlobo. IBotswana ithi isinanzelele ukuthi isetshenziswa njengendlela yokudlula abantu ongekho emthethweni ikakhulu besiya eSouth Africa. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kuleBotswana.
Ulife talk lamuhla kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ihlandla le diaspora forum sixoxa ngokuthenga impahla emazweni ngesikhathi abanye besithi babanjelwa impahla yabo emngcelweni welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan lokhe zikhonona ngokuthi ele Russia likhanya liqhubeka lisekela abahlamuki besiTaliban. Amalunga edalele parliamente yase-Afghanistan ayikhonona kakubi esola ele Russia ngokudlelana labesi-Taliban laba. Osandakhethwa ukuba ngumongameli olandelayo weMelika ozaqalisa umsebenzi ekuqaliseni komnyaka ozayo. Umnumzana Donald Trump ubikwa eqoqa ukwazisa ngenyanga ezayo ukuthi usezake anikeze abantu bakhe abangabafana intambo zokuqondisa ibhizimusi kanye lamankampani akhe lapho eseqalisa umsebenzi wokuba ngumongameli. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Afghanistan liqhubeka lithola usekelo kumazwe omhlaba. lolu sekelo lwabasoba la emhlanganweni weWoso owenzwe ngontulikazi lapho eMelika lomanyano weNATO abagcizelele khona isinqumo seResolute Support sokusekela lelo lizwe kuze kuyefika umnyaka ka-2020. Ngenyanga ka-Okthoba emhlanganweni weBrussels Conference on Afghanistan eMelika lamazwe angamachumi ayisikhombisa athembise ukuphathisa eAfghanistan kuze kuyefika umnyaka ka-2020. Ekuqaleni kwayona le inyanga iziphathamandla zeAfghanistan lamazwe alichumi lantathu ahlangene eAmritsar phambilini komhlangano weHeart of Asia. Amanyene lamazwe adlula amachumi amabili agoqela eMelika. Ekhuluma emele eMelika osabambe isikhundla somele eAfghanistan lele Pakistan unkosikazi Laurel Miller wachasisa ukuba ukusekela eAfghanistan kuqakathekile kodwa ukuqakatheke kakhulukazi ukuthi amazwe angomakhelwane awele Afghanistan kumele asekele leli lizwe ukuze kube lokuthula. Ukuthula lokungabi lodlakela lentuthuko yele Afghanistan lesigaba sonke kuyinto nye. Yikho eMelika lizimisele ekusekeleni leli lizwe lesigaba sonke ukuze kube lentuthuko lenqubela phambili.
Ngomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumene kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Ngiyaphinda. +1 202 465-0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba. Imivuzo iyolahlwa. Merry, Merry Christmas.
Izakhamizi zesigangatsha eMatobo zihlangene zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngempelaviki enkundleni yemidlalo yesikolo seSt. Sebastian Secondary School. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso yeHabakuk Trust lonyaka ikhethe ukunanza ilanga lamalungelo oluntu kwesigangatsha lapho umculi olodumo uNdukes Malax Jr. kunye lama Highlanders Legends bathokozise abantu ngokuhlabelela lemidlalo yebhola. Umqondisi weHabakuk Trust uMnumzana Dumisani Nkomo ubike ukuba bakhethe kwesigangatsha ngoba yindawo ekhatshana njalo ekhangelelwa phansi engela ntuthuko.
Ye indikimba yalonyaka universally ukuthi stand up for somebody's rights. Sikhethe isigangatsha ngoba yindawo ekhatshana underdeveloped marginalized. Indawo yabantu basesikhalangeni esikhathini esiningi abantu bakhodla ngendawo lezi zasemaphandleni benze izinto kobulawayo laseHarare. So thina sikhethe ukuthi sibuye emaphandleni.
Ukhomishina wamalungelo oluntu uJafet Ndabeni Ncube uchazele abantu ngamalungelo abo ethi kumele ahlonitshwe.
Ilanga leli elanamhlanje mhlaka 10 December liqakathekile mayelana lamalungelo abantu dalwa yi-United Nations General Assembly on Human Rights mhlaka 10 December 1948. Amalungelo abantu ayechaphazeke kakhulu from 1945 ngempi emaJalimane lomhlaba wonke. Ithe siphele impilo yana kwakhanya ukuthi amalungelo abantu ayephulwa kakhulu akudalwe uhambo olutsha lokuthi amalungelo abantu aphathwe kuhle.
Ethi bona njengekhomishini kabakhethi muntu kodwa munye umuntu abanyeke bembize ukuzomkhuza.
governors, ama MPs, senators, ministers, you name it. Asiye emaofisini yabo siyabizele ofisini yethu thina munye kuphela zwi umuntu engeke simthonisise munye kuphela zwi umuntu engeke simbize elizweni lwaleyo munye kuphela zwi abayilawu siyabiza kuphela kambi le yamazwe ukuthi ngibale sinambiziyo ngubani indoda liyana phela upresident asimbiza sinamandla obiza upresident
ukhuthaze abantu ukuba baze bezomangalela abephula amalungelo abanye njalo bahlukane lokuchadisa amantombazana esesemancane
omama labantu ngobaba benze iceba abantwana please ukuchadisa abantwana below the age of 18 liqalele imali sayo asifuna ukuzwa ngoku ya nxa kwento enjalo umntwana kubuya kuphela wena kuze reporter yithi siyaphathisa sibili kakhulu siyancedisa sibili kakhulu so ngithi ke kini ngapha please emat south buya nini liripote izinto ezilihluphayo ezephula abalungelo eno
useneta usithembile mlotshwa wematobo ubike ukuba sekumele kube lezijeziso kulabo abephula amalungelo oluntu ngoba akusizi ukubakhuza bengajeziswa
Ngingomunye walabo abantu abahambayo kusiyakhulunya indaba ezinje especially ngevike liphelileyo ngabona kule 2 weeks besikhuluma ngokuthi sokufanele ukuthi kulungise izijeziso kungaze kwapho ngokuthiwa wephule kangaka amalungelo hayi ubulela abantu hayi uthe akube lezijeziso ezithize
umhlabeleli olodumo uDux Malax Jr Uthi ulazo ingoma ezikhuluma ngamalungelo oluntu kodwa aziphiwa amathuba emisakazweni la kumabona kude ethi kuyadanisa
Sinasilazo nje ingoma ezikhuluma ngakho lokho kuba very unfortunate ukuthi azifinyele abantwini ngoba umsakazo wethu uya control kakhulu kodwa silazo ingoma ezikhuluma ngakho lokho lokana ke asikwazi ukuthi kuyaphetha ngani ngoba thina sinje esizelwe ngazo zina lezo nsuku into leyana lokho khulunywa ngayo njalo kahla lokho khulunywa ngayo labantu bethu lezizukulwane zehlala izibalisa ngakho khona lokho so ukuthi into yakho niyaphela njani kuyamela ukuthi ilongisiswe ilawa abakudalayo
osakhulayo kosigangatsha uNhloniphani Ndlovu uthi ukunanzwa kwaleli langa lamalungelo oluntu lonyaka ulijabulele ngoba abantu bafunde okumbalwa esigabeni sakhe
ilanga namhlanje liqakatheke kakhulu ngokuthi abantu labangafundanga namhlanje bathola ichance yokuthi bebewazi ukuthi amalungelo yini abakwazi phela ukuthi ama-rights must ama-rights abakwazi kodwa ngoba bachazile namhlanje babona into eziningi ukuthi ama-rights yini ngamalungelo inhlanyelo siyayibona bazothina abantu siya-understand wonke kodwa ilanga lanamhlanje liqakathekile sebekwazi labo ukuthi balabo mmeli abanye sebelabo mmeli bebengakwazi ukuthi umeli yiwini
umqondisi we-Highlanders Legends u-Ernest Maphepha ukhuthaze abantu ukuthi bakhangele kakhulu amantombazana bamangalele labo abahlukuluza amantombazana emulini uZulu Walumango unanze ilanga ngokubukela imidlalo kanye lokuthokoziswa ngumculi kaDux Junior. Ibhola lamankazana isigangatsha ihlohle imalandu amabhola ayisifica minwe mibili. Imalandu yahlohla amahlanu bathola ibhola kunye lempahla yokugqoka bedlala ibhola kuthi isigangatsha ithole ibhola impahla yokugqoka kunye lenkezo kaBethinyoni owayesebenza eHarbour Cook Trust kodwa sewatshona. Isigangatsha ithole umhlomela owodwa kuthi uAgent Sau uhlohlele iHighlanders Legends kane yathola inkezo kaMalaba kuthi isigangatsha ithole ibhola lempahla yokugqoka bedlala ibhola. EZimbabwe ngelinye lamazwe akuluhlu lamazwe angananzi amalungelo oluntu emhlabeni jikelele okuludaba abenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigabeni zempilo ezehlukeneyo behalela behlaba umkhosi wokuthi kumele kuthathwe amanyathelo okulondolozwa kwawo ngimele iStudio 7 yiko sigangatsha ngingunompumelelo moyo
kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yeThemba Lethu Foundation iqoqa umncintiswano wenguqu ozangenwa ngamaqembu ayi-92 ozaqhutshelwa koBulawayo mhla zingama-22 kuyona le inyanga. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekuphawulweni okusemthethweni komncintiswano walonyaka weThemba Lethu Foundation, umqondisi wawo uFunga Inyamuthu kwaMfeka uthe eminyakeni edlulileyo bebesebenza la maqembu abafana kodwa basuke bananzelela ukuba abafana bayathola usekelo oluningi, yikho lo nyaka bakhethe ukusebenza la maqembu amankazana. UNyamuthu kwaMfeka uthe yena amaqembu azaphatheka kumidlalo yalonyaka azathola usekelo lwempahla ezokusebenzisa nxa edlala umdlalo wenguqu loba ezilolonga.
IThemba Lethu umdlalo esiwuhlanganisile ukuthi sibuthanise abafana abangamankazana umhlaka 22 sizabe sidlala itournament yokudlalela amathimu amane aphezulu azabe edlala kuhle azathola ama-uniform then abanye bona babe be-participate kodwa benganelisanga ukuthola umvuzo ngama-uniform.
Inhlanganiso yeThemba Lethu Foundation ngeyinye yezinhlanganiso ezilwisa ukumemetheka kwegciwane lengculaza kuzwekazi lase-Afrika lisebenzisa ezemidlalo. Inhlelo zalo zokufundisa abasakhulayo ziqale kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2012 lapho elibe le midlalo engenwe ngamaqembu abafana abale minyaka engaphansi kwe-12 eqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Ngomnyaka ka-2014 lisebenzele ezikolo ezisesigabeni seFilabusi lapho udlale khona amaqembu abafana njalo. Abadlali abaphatheka kule midlalo bathola imfundiso mayelana lomkhuhlane wengculaza langokuziphatha kuhle. Umgcini sidlalo weBulawayo Province Women Soccer League uThembelani Dliwayo uthe isifiso sabo ngesokuba ukusebenzisana kwabo lenhlanganiso yeThemba Lethu Foundation kuhle kube yinto eyeminyaka yonke.
Province thina siyabonga, sithanda ukubonga beThemba Lethu ukwanisa ukusihlanganisela i-tournament yamankazana. Nyaga le ama tournament amagaza nabe emalutshwane sesile team lokhu ngaba yokuqala umhlobo obutsha phakathi kwethu women's football le Themba Lethu. Siyathaba ukuthi futhi yama team azathola ubuncane la kuzaphathisa next year nxa sebesiya kuleague.
Impahla zokusebenzisa nxa kudlalwa umdlalo wenguqu ezaphiwa amaqembu inhlanganiso yeThemba Lethu Foundation izithola isebenzisana lenhlanganiso yeKids for Cause yona iqoqa emazweni aphetheya kolwandle. Amaqembu akhangelelwe ukuphatheka kumidlalo yalonyaka angaguqela adlala kusigaba seBulawayo Province Women Soccer League abalisa ele Street Set, iCountry Park Queens, ele Highlanders Royals, iSobukazi, ele New Orleans kanye lele Real Stars lona elikhangelelwe ukuba lalo ngomnyaka ozayo lizadlala kuleague. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani luzaqhutshwa kusasa ngolwesine endaweni ye-Railton. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Hayike isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke azihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi sebesole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukubabhadala iholo lalinyanga ngesikhathi besithi lokhu sokuphazamise inhlelo zabo zekhisimusi. Izakhamizi zesigangaja eMatobo zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Amakhulu lamakhulu ezakhamizi zewange abikwa esebalekele imizi ngemva kwezulu lesikhukhula. Kwaneleke okwalamhlanje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi sihlobo sami lapho kuvame ukuba lengozi khona ezomgwaqo bachayele ngedikini. Echayelani ngonanzelelo nxa liphuza amatshwala linathe lisezindlini lingabonatha bese liyachayela. Olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.